Studio 7 ndiri mu Washington DC ndini tarono kawa
so kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Siyabonga tanono kawande obesi phake indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-3 Mfufu 2022 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa lulakho kuqala ukuthoniswa lamuhla emthethwandaba ngemva kokuthiselwa indlu kukamamangala uSaibet Musengezi ngempelasonto.
Simele abantu beZimbabwe jikelele, thina bebandla le-CCC sibamba umlomo wangaphansi sisithi kanti izano ngenwe yini.
Ukutholakala elecala ukwenziwe umlobi uTsitsi Dangaremba kubhicwa ngodaka ilizwe elivele lilesimo esibi.
Ezimbabwe umuntu onke ulalo lolo lungelo lokubana atshengisele. Kodwa into ofanele siyazi ukuthi umtshengisa le ngathi efumene ukutshengisela lapho uyakulandele yini imithetho efaneleyo.
Amabutho akwele Ukraine asephiwe igunya ikuthathela ele Russia isigaba elasisithunayo.
Bebeyidelela impi iqalisa ngoba iUkraine ibe izimele ingela amabandla ayisapotayo njengeNATO, leAmerika, leEurope.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa luyaqala ukuthoniswa lamuhla emthethwandaba ngemva kokuthiselwa indlu kukamnumzana Saibet Msengezi umamangala. Indlu kaMsengezi ibikwa iphoselwe ibhomba lepetulo ngomgqibelo okubonakala njengokumethusela. UMsengezi wasa udaba lokuthi uMnangagwa kakhethwanga ngokusemthethweni ukuthi abe ngumkhokheli webandla lezanu PF ngesikhathi kuze kususwe umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Owaye ngumsekeli kaMugabe umnumzana Phelekezela Mphoko kwakumele abe ngumongameli okwesikhatshana ngesikhathi uMugabe eqotshiwe, kodwa uMnangagwa wahle wazingenela esikhundleni. Njalo uMsengezi uthi ingatsha zebandla lezanu PF ezakhetha uMnangagwa zazingahlelwanga ngemfanelo kulandelwa isisekelo sombuso waleli bandla. Esinye njalo isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Goodson Nguni wafaka amaphepha akhe okusekela uMnangagwa emthethwandaba, kodwa uMsengezi uyakuphikisa ukungenela kukaNguni. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umlayezo olandelayo esola ukubhonjwa kwendlu kaMsengezi.
Simele abantu beZimbabwe jikelele, thina bebandla le-CCC sibamba umlomo wangaphansi sisithi kanti izano ngenwe yini. Njalo lesi isenzo sokuthi batshise indlu kaSaibet Msengezi kuluhlazo, njalo sekuyisekuwufakazi obungaphumputhwayo ukuthi izano iphila ngodlame. Kambe singabe lokhe sibulalana ngenxa yokuthi sifuna ukubusa? Ngubani kambe ofuna ukubusa amangcwaba ngaphandle kokuthi ebusa abantu bethabile, bekholisa, besebenza, beshada, besenza konke okuhle? Bahlabe zulu, lokhu yizo izinto ezithi abantu sebephiwa ama-sanctions begcine sebesithi hayi apiwa i opposition. Ukuzidinga lama sanction lokho ngenxa yokuthi vele bona bacatsha ngawo. Siba siyababona nje babonile izolo sebegijima sebesiya eRussia ukuthi hayi chaya nini budala nini abantu ebingabafuniyo khona ngapha. Kodwa ngapho bathatha iziframa China besiyadinga ukuthi baxolelane le West. Kutshengisa ukuthi into ezenziwa izanu batshengisa ukuthenela ku-right bona basiya ku-left. Ungabona besithi bayama bona bayahamba. Asisazi ke ukuthi kathesi kuzathwani ngoba edilokhu besala besithi bona abathandi dlami. O-Joseph Chuma hayi bengabantu abadefend izanu badefend umgabe baze basina bengakwazi ukuthi umgabe seqotshiwe. Lanamuhla lokhu bedefenda amanyala wonala. Kusasa bangavele bambone sebale sedliwe umnankava bazadefenda omunye ngabantu abaphongukhwezela udlame ngokuthanda izikhundla lokuthanda ukugabhula.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Ukutholakala elecala okwenziwe umlobi olodumo uTsitsi Dangaremba kubhice udaka ilizwe eliveleli lesimo esibi. UDangaremba uzolo ngolwesihlanu uze wagwetshwa kanye lomunye wakhe oyintatheli zindaba uJulie Burns emthethwandaba kamanje. Okumangalise abanye ukuthi ababili laba betheswa icala elokutshotshozela udlame lokwephula umthetho wokuba semphakathini ngesikhathi kuleziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngomnyaka ka-2020 kodwa kungela icala elikhanyayo abalidalayo. Ababili laba babezithwalele amabhakani babhikitsha kungela nje udlame. Inhlanganiso eziningi ezomhlaba jikelele zisole ukugwetshwa kwababili laba zisithi bavele bengelacala. Umanji uBarbara Madego ubahlawulise i-$70,000 wabeka eceleni isigwebo senyanga eziyisithupha nxa bengahlawula limali. Uthe ngenxa yokuthi sebekhulile njalo kabakaze batholakale belecala ubesulele inyanga zokupika zonke nxa bengasoze badale icala elinye elinjalo elifana lalona lelo. Amagqwetha amela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athe kuyadanisa kakhulu ukubona izinqumo ezinje ngoba kuveza sobala ukuba eleZimbabwe liqhubekela phambili lingahloniphi ilungelo loluntu. Abanye njalo bathi izenzo zikahulumende weZimbabwe ziyayangisa ngoba uMongameli Mnangagwa uvela qamba amanga eNew York phambi komhlaba wonke lapho athe uhulumende wakhe uhlonipha ilungelo likaZulu. UGaynor Gumede Saidi uxoxe lomnumzana Tamburai Gwekwerere ilunga lebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change ngapha kwele Melika ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, nje into ecasulayo kakhulu njalo into emangalisayo ukuthi khona uhulumende ubhizi ubuya ngapha uMnangagwa ube ngapha e-America ekhuluma esithi ama-sanctions akakhitshwe ngoba iZimbabwe isenza izinto ezilungileyo isilandela umthetho. Kodwa into eyenza ukuthi ama-sanctions lawo efakwe yikho kanye khonokhu ukuhlukumezwa kwabantu. UJob Sikhala khona manje usejele uhlukunyezwa ngamalanga wonke ngendaba yona le ezombusazo.
Uthini-ke ngotsitsi lojuli Bans lava abagwetshiweyo izolo ngodaba labo lokutshengisela?
utsitsi lo Julie Banz abayenzanga anto engekho emthethweni ngitsho la kancane bamane bazibambela amabhakani bama ngokuthula ayisikho osingathi khona kulokuthi khona abantu laba bathiwe hayi bebe besephula umthetho kukhona umthetho weZimbabwe uyavumela ukuthi abantu bakhulume abantu batshayisele lokho abangathakazeli ngakho abangathakazeli ngakho okuyabe kusenziwa nguhulumeni yikho lapha hayi asiyiboni into elungileyo le eyenziwa nguhulumeni kamnangagwa ngoba lokho abakwenzayo kuyahle kugcwalisise lumbono we-America lombono wabanye abantu abafaka ama-sanctions awokuthi uluntu aluhlonitshwa eZimbabwe ngumbuso kamnangagwa hayi le into lihlazwe lelenziwa ngumbuso kamnangagwa olwenziwe ngumbuso kamnangagwa kulumama khona manje nje sebesengezelela abantu abangamashumi amane abenyathini ujob sikhala usithole basemajele ngendaba engekho engabonakaliyo engakhulunywayo kodwa khonapho-ke usuku ubone abantu abayenza amacala abonakalayo owajajena labanye bayanikezwa ibheyili hayi lokho hayi asithokozi ngakho sibili yinto engasithokozisiyo engathokozisi wonke umuntu omele amalungelo eZimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Tamburai Gwegwerere, ilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC ngapha kwele Melika. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, uGainer uphinde waxoxa lelunga lebandla leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo.
Ngiyaphinda futhi njalo ukuthi engakukhulumayo ngesikhathi esidlulileyo ukuthi eZimbabwe umuntu wonke ulalo lelo lungelo lokubana atshengiswe le. Kodwa into ofanele siyazi ukuthi ekutshengisele ngathi ekufuneni ukutshengisela lapha uyabulandele yini imithetho efaneleyo onjengokuthi ufanele ubikele amapholisa ukuthi umuntu kumbe abantu bazatshengisela njalo le ndawo yokuthi sizatshengisela singaphi izinto enjengazo lezo. Yikho ofanele sikwazi ukuthi khona loba silalelo lungelo lokutshengisela akutho phela sofanele siqamule eminye imithetho enjengale efunwa ngamapholisa ukuthi bakwazi bona ukuthi umuthi ewatshengisela utshengisela ungaphi.
Kuyabe kusenzelwani khonokho Nkomo?
Kuyabe kusenzela ukuthi labo mthetho phela basondele eduze ukuthi uma sokuthekwa ngani kuyaqamuka kudlakela kumbe lokunye okunjalo ngoba ekutshengiseleni laphana kunengokwenzakala ungabe utshengisela kube labanye abangafuni ukuthi utshengisele kugcina abantu sebetshaya yikho sithi khona umuzathi utshengisele kufanele ukuthi amapholisa aziswe ukwenzela ukuthi abomthetho laba babe seduze ngezindlela lawe wena otshengisela babe kuvikela phela kodwa ngawuzaphi ngumuntu wonke umuntu ocabangele ukutshengisela angena esitridini nangoba ngu-12 ebusuku kumbe isikhathi bani umuntu akwenza hhayi ayisikho lokhu asilandeleni imithetho.
Lo ke ngumnumzana Tamurai, lo ngumnumzana Malaki Nkomo uxolo, umnumzana Malaki Nkomo weZANU PF. Siphinde uGainer Gumede uphinde njalo wabuza umnumzana Tamurai Gwegwerere lokhu okukhulunywe ngonkomo.
I-Constitution yeZimbabwe yona iyanikeza umuntu wonke ilungelo lokutshengisela njalo ukuthi abezantu bathi khona umuntu kumele acele imvumo anikezwe imvumo ayisikho okukhona ku-Constitution yeZimbabwe. I-Constitution yeZimbabwe engakuvumeliyo yikuthi khona umuntu abangele udlame ngoba nxa usibangele udlame ye usisephula amalungelo abanye abantu lapha nxa umuntu ungaphuma wena ume utshengisele ungazanga ungafananga lomunye umuntu kukhona kusemthethweni lokho yinto evunyelwayo.
Kungani ke amapholisa lohulumende behlala bexwayisa abantu ukuthi nxa befuna ukutshengisela kumele bacele imvumo?
Lokho kokuthi khona abantu kumele bacele nxa befuna ukutshengisela yikwenza kwezanu PF, yikwenza kombuso kamnangagwa othatha yonke into eyenziwa ngumuntu ongavumelani naye njengento engekho emthethweni. Umthetho weZimbabwe awalisi lokhu, umthetho weZimbabwe uyavumela. I-Constitution yona ngokwayo ikhona ukuthi iyavumele abantu ukuthi batshengisele ngenye indlela leyo amalungelo abantu eZimbabwe. Ilungelo lelo likhona emntwini wonke ukuthi atshengisele nxa efuna ukuthi kuzwakale lokho afuna ukukhuluma.
Alo-ke ngumnumzana Tamburai Gwegwerere, ilunga lemandla eliphikisayo ele-CCC ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonapha kwele Melika. Did you see that? Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Hayten Nkomo obhubhe ngenyanga edluleyo mhlazi ku-14 uzabekwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare lamuhla. Leli phephandaba lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa nguye ozaba engumhlonitshwa ekubekweni kukamnumzana Nkomo. Unkomo obesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa i-70 wayengumsekeli kalowo ayebona ngezokuqeqesha abalwi bempi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amatitshala angama-200 asekhangelelwe ukusuka elizweni kumalanga alandelayo elibhekise kweleRwanda lapho abathola khona umsebenzi. ELeRwanda neleZimbabwe alobelana isivumelwano sokuthi kuhanjiswe amatitshala afika phose amakhulu amahlanu 477 kweleRwanda. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ninjani kustudio 7 nomthakazi wonke omuhle, siyabonga ukuqhubeka lisithula izindaba ezingathathi hlangothi. Igama ngu-MK ngibuya eLupane eShabulanyana, kodwa kwamanje ngilapha eSouth Africa. Bengicela nje ukuthi ngithathele ithuba ngikhuthaze abantu ukuthi abantu abakhuthaze ama-families abo bonke nabalapha ukuthi abantu bayirejista ngobuningi ukuvota 2023. Kumele abantu sivote ngobuningi, sivotele i-TPC, sizame nokukhipha ibandla le-ZANU-PF. Ngiyazi ukuthi silawa amabandla akithi omthokazi liphathi ozapho, kodwa okwamanje asigibeleni imoto ehambayo, voteleni i-TPC, kukhipheni izanu. Izanu sifana lenyoka engene endlini. Inyoka ma ingene endlini siyingozi kakhulu, sidinga ukukhitshwa ngokuphangisa ngoba singalimaza abantu. Asikhuthazeni abantu bayirejista ngobuningi ukuvota, nesiye sikhipha izanu ngoba lalapha e-South Africa asafuneki. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu ukubheka.
Salibonani, salibonani lonke ku-Studio 7 bantu bakithi abahle, ngalibingelela lonke. Hhayi, inkulumo siyazizwa mpela. But eqinisweni eZimbabwe lapha sokudingeka kutshintshe umhlobo womuntu wokubusa, loba kungaba kuzanu, loba kungaba ku-CCC. Kukhanya amadoda la ayimpumalanga ayehluleka isiphiwo awasiphiwanga. So anikeze umhlobo uphathe, loba kungaba kuzanu, loba kungaba ku-CCC, akutho lutho lutho. But nakuye nalwana umhlobo akuyafana, akula muntu ongatshintsha umqondo wamashona ngendlela abacabanga ngakhona. Ngoba amashona kubusa umdali kusemu, kubusa umnyanga kwasemu, same sasemu, because uzalwa abantu ade bekuzanu. So akula different, akula different ngitholakala. Abantu lizokhuluma kabi ngozaphu, likhulume kabi ngomqondisi. Ayi, nangazi bantu beZimbabwe ukuthi amaNdebele kumbelele abantu abanjani. Hayi, kula muntu ongali-understand, umuntu ongakhuluma kufana lokukhuluma kabi ngengane yakho ingcome yakomakhelwane. Kwake kuyenzakala khona, kutebe kuyimbedi mahlane. Amapholisa even kusimidi ayetshaya abantu. Amapholisa akhontrolwa yi-government lephetheyo. Hhayi ukuthi amapholisa uzokwenzani ethunyiwe, uzokwenzani. Utshona umgxeki ukuthi ugqoke ijambo etshekileyo, kufana nokuzihlekisa ngezwi lakho. Even lakhona e-South Africa amapholisa adlabona namputi ula benzani nampozamazama manje basibulalele umfana kona abafana ukuthava buliwa abangisithile endaweni zakubuko lokhu zinga nenhleni andlabo. So i-government yabiphethe kwaleso enika bathiphi lamandla ukuthi basebenzise kani. Hhayi bona ya hhayi, ngiyabonga lami ngathi imoti kakhulu.
Sayibalani Studio 7 njani khangapho lonke abaphathi bendaba zethu ezinhle. Ya, mina lapha nombiko wesikhalazo sami ezewange ngapha ngama-contract
Studio 7 njani alina inzinzo hapa ugawule ugawule maibuzo lapho phendula into esingazizwayo thina ututini yadobha lokhana idobhe lokhana tenga kakuphutshise qali sokunye kathiwa engasezithulele mayisehlule ukuthi ekhuluma into ezwakalayo ngoba uyazibona ukukhuluma amandla ebekhuluma into ezingazwakaliyo thina simuzwa mayiphendula impuzo ibuzwayo pho umdobha lokhana ichiye idobhe lokhana ichiye ungazwakathi ukukhuluma ngani
sanibona sanibona wa Studio 7 ngabe ninjani ngibingelela abasakazi nabalaleli okukhulumayo umgqilazi umfoko amanqiwa phansi lemaphisa inesikhalo la inesikhalo sokuthi ngikhalaza ku Studio 7 ngicela irecord lena bakwethu nidlale nginesikhalo impela ukuthi kanti ku Studio 7 simthanda kangaka kungani eseyamane neCCC kuphela amanye amaphathi engasa yamananga nawo khulumele kuthenini ku Studio 7 sekudlalwa kakhulu into zeCCC kungaphumila ukuze kuyoshona ilanga silalela abantu beCCC bezikhulumela umathanda ngamanye amaqembu so into leyo ayisiphathi kahle ngoba sonke singabantu besizwe siyi-1 kanti sinembono ehlukile akusithi sonke sithanda iCCC akusithi sonke sithanda iMRP so besicela ukuthi ningakhethi kodwa nisidlale sonke manje ngoba senidlala iCCC bazikhulumela umathanda wabo noma umuntu ekhuluma into ebhedayo niyamfaka izilonge xeke iMRP izilonge xeke iZANPF izilonge ngeCCC kodwa uStudio 7 uyamdlala bengikhala lapho mina ukuthi ningachemi neparty eyodwa dlalani imsakazi wa wonke amaparty ningami nohlangothi ngiyabonga
Hayi siyabonga balaleli ngithathe lami leli thuba ngilikhumbuza ukuthi hayi iStudio 7 ayisekeli hlangothi siyazama ukuthi sikhulume labo bonke amabandla wonke kodwa kukhanya amanye amabandla afana lezanu PF lamanye nje bengafuni ukuthi bakhulume lathi izizathu esingazaziyo ngoba thina asisekeli hlangothi njalo siyabapha nje ithuba lokukhuluma lokho ababefuna ukukhuluma kodwa kuyehlula hayi imizamo siyayenza kakhulu sibili siyazama ukuthi sixoxisane labo ye lingasithumela ke ama WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 Kwezemelika, amabutho akwele Ukraine asephiwe igunya ukuthathela ele Russia isigaba elaleselihluthunile. umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky wethule amazwi ngeviki edluleyo esithi ilizwe lakhe lizimisele ukumelana nale Russia. Yena umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin uphindile njalo wathi ilizwe lakhe lizagcina lisebenzisa izikhali zembubhiso ama-nuclear nxa ilizwe lakhe lingabona kufanele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sisalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Tim Muringai.
Ngiyabonga umnumzana Gandhi. Yeah, indaba ye-Ukraine lempi yangkhona khona ngale kungathiwa akusamanga kuhle. Ngoba sibona iRussia ingathiwa isithwaliswe amagabhavuzayo yi-Ukraine. Bebeyidelela impi iqalisa ngoba iUkraine ibe izimele ingela amabandla ayisupportayo njengeNATO leAmerica leEurope. So bebethe bona basoze bengenele yona leyo indaba. Kodwa sibone ukuthi iUkraine isichaya insimbi ehambayo ngama 50 weeks or isigaba sokuqala. IAmerica lama Europeans bahle babona ukuthi hayi abantu laba bazimisele labo ukudefenda ilizwe labo, so babanika izikhali ezichayayo impi yokathesi bahle bafuqa iRussia out of Ukraine. Ngoba sabona ama first weeks iRussia ingathiwa isithatha yonke iUkraine but okathesi iRussia yonke isifuqwe yaphuma yaya babuyela kiwo. Sabona futhi ukuthi umnumzana Putin sefake iconscription or wabiza amasosha alomnyaka 60 years and below. Ngoba bathe bona kulamasosha eRussia afileyo close to 50,000, amageneral amaningi afileyo, lezikhali eziningi ezithathweyo yiUkraine.
Manje nxa ukhangele ukwenzakalayo ungathi uhulumende welemelika uyaphathisa kuhle na labo abawelwe ingozi yezulu lonalele.
Ukuphela kwempi le kuzahlupa ngoba kathesi sokushaywe ngantho okuyireferendum ukuthi indawo akade sizithathwe iRussia on the east iDonetsk, iLushchenk, leOdessa labo Crimea ukuthi bayenze okuyireferendum ukuthi bafuna ukuhlala eRussia. But amazwe amaningi athi wona hayi I saw correct way to vote in the ngamanga wona lawo. Ukusebenzisa izikhali ze-nuclear ukuthi bagqibele amazwe wonke angiboni sekufika khona ngapho, ngoba laye umnumzana Putin weRussia iyakwazi ukuthi kungasetshenziswa i-nuclear weapon iAmerica layo izabe isingenela sisilwisa iRussia okwakathesi. So okwakathesi angiboni ukuthi uPutin ufuna ukuziqedela impilo yakhe, ngoba khonapho kuyabe kungasela reverse sokuhanjwa umuntu wonke.
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai sisalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma e Voice of America as the Washington DC. Jabo.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa lulakho ukuqala ukuthoniswa lamuhla emthethwandaba ngemva kokuthiselwa indlu kukamnumzana Saibed Musengezi umamangala ngempela sonto. Ukutholakala elecala kwenziwe umlobi olodumo uTsitsi Langaremba kubhica ngodaka elizwe leZimbabwe elivele lilesimo esibi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe nxa lifuna ukulalela ezinye indaba ngolimi lwesiNdebele lingalalela ngo 7:30 ntambama.